endabeni zethu lamhlanje. Abebandla le People's Democratic Party iPDP bathi ukubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo kumqoka ekuthini kufezeke umsebenzi wokuletha umbuso oqobo elizweni. Umongameli Mugabe usuke elizweni lamhlanje elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union lapho azadedela isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walenhlanganiso. Kwezemidlalo silonda imbali yomdlalo wenguqu engumqeqetshi uFarah Mjogoro. Ku-Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubuyela ezitaladeni okwenziwa yilabo ababexotshiwe ngomanisipala. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 12080 lo 15460 kilohertz ku short wave. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.